inkokheli zomdabu lezi yizo kuphela ezifanele ukuthi zibambe umsebenzi lo. Zingancediswa nje ngabanye nje laba lalaphana ababethunywe nguhulumende ukuthi bancedise ngalokhu lalokhuyana, ukuthi uhulumende la ebe lezi khonzi zakhe ezinye phakathi ezisebenza kunye lezinduna. Inkokheli zomdabu lezi yize zazi usiko lwezigaba le, ngoba abantu bonke nxa belahlwa balahlwa ngosiko lwabo. Ngokunjalo okungenziwanga kuhle kumele kwenziwe kuhle kulandela usiko lwabantu ezigabeni. Ngawo ke mbona ngani umsebenzi lo ungaqhutshwa kuhle nxa uqhutshwa njalo sibili izinduna abezombangazwe kakhulu kabadingakali kule indaba, ngenxa yokuthi bengangena bona kusuka bethatha amacele abo lapha abami khona. Kufuneka lapha inkokheli zomdabu ezingamanga zikhetha uhlangothi kwezombusazwe.
Bakhona abathi uhulumende kumele aqale axolise njalo ahlawule abantu abaphathwa kubi iyigugu rawundi kungakaze kugejwe amathambo abafayo. Ulubona njani loloda?
Yeso, kumele ukukhulunyiswane labantu. Angeke kwenzeke ukuthi kungakhulunyiswane. Bona abana abantu ngokuhamba kwabo siyafika ngana lezi gabeni bayabe bekhulumisana labantu, yilithuba lakhona. But mina ambonto kukhona okunye ukuxolisa okwedlula khona ukuthi asenzeni kuhle khona oku. Yebo phela, abantu balokhu befuna ukuthi ngabe kuthiwa ubukhokheli, ngathi even umgabe wakhuluma ngesikhathi sakhe wathela into leyana eyayenzakalayo wayekukuphambana okwenziwayo indaba yombhuqazwe leyana. Wakukhuluma lokho umgabe. La ngaye engazange akhuphe igama lokuxolisa sibile phumisela, kodwa wakuthi ukuthi kwayenziwa abantu bephambene ngaleso sikhathi babekwenza khona okwenziwayo. Esitsho ukuthi uthi laye ukuthi ngezindlela laye wayephambene ngaleso sikhathi senza indaba naleyo. Ngokunjalo kathesi ubaba uMnangagwa uthathela phambili ukuthi eni umsebenzi lo uselulokulengile, njalo bazombusazwe sebelokhu bekusebenzisa labo belokhu bekusebenzisa bedinga amavoti ngakho. So indaba le imele yombhuqazwe ilungiswe, njalo uma uMnangagwa uyavuma ukuyilungisa, mbona ngani mina ngathi ngesikhiwa it is a step in the right direction.